Iningi lezakhamizi zalumango ziveze ithemba lelakusasa elihle lisithi bese kudingakala ukuthi uMgabe aphumule. Umnumzana Joseph Mazondo isakhamuzi semawane njalo uthi impilo ibisinzima phansi kombuso kaMgabe njalo ujabulile lapho esizwa ukuthi uzethiya isihlalo sombuso.
Lokho kuyangijabulisa, kuyangijabulisa kakhulu okwenzakeleyo ngoba veleni ube ngumuntu ongafisi ukuthi okhanye othi angafuna ukuphuma esihlalweni.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi laye kumtokozise kakhulu ukubona uMgabe ethiya umbuso ngemva kokukhokhela ilizwe kweminyaka efika phose engama-37 selokhu iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980. Umoyo uthi osekudingakala umuntu ozabisela iZimbabwe kwisimo ebekiso kusanda kuthathwa uzibuse.
Sikhangele ukuthi ilizwe nxa bangatholi umuntu ongavusilizwe ilizwe imali ingavuki.
Umnumzana Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ukhangelwe lokugcotshwa kuba ngumongameli welizwe ngolwesihlanu kodwa isibo bonke abafuna ukuthi athathe lesi sikhundla ngoba besithi izandla zakhe zigcwele igazi. Unkosazana Jennifer Ncube layo oyisakhamuzi semawane uthi ngeke afa amxolela uMnangagwa loba sekutheni ngodaba lwegugurawundi.
Kazihambile ngoba uchitha igazi kakhulu emathebhelelenti la. Kathesi lokuze nibhalago yanuka laphana ngenxa kamnaka ekhesi. Vela kula nto azayenza, kula nto esingathobeka ngayo ngomnankakho. Ngoba umnankakho is a problem enkulu kakhulu kithi thina abantu beZimbabwe.
Kungenani lokuthi iningi liphakathi kokujabulela inyathelo elithethwe ngumgabe abanye lokho bengazi okuqhubekayo elizweni. Unkosazana Nozithelo Ndlovu lokhu ebambeli kantulo.
Hayi mina vela ngangezwa ngakho vele le miza sakhe silalele. Siyaphonguzwa nje abantu nje bejabulile ngaphanda besithi bakhona besamelele istori asibhalileyo kuphela ngo-8 kanti kuthethwe 24 hours.
Unkosazana Nesisa Zulu nesinye sezakhamuzi zeGaranyemba njalo uthe layo usemnyameni ngokwenzakala kwezombusazwe.
Anginalwazi ngakho lokhu kwenzakeleyo ukuthi ubaba wethu sejile umsebenzi bengakwazi. Hayi kusasa leyo sesizayibona kuyena lowo zabe emuyophiwe.
Iningi lithi uMgabe seyinganekwane njalo kuyadingeka ukuthi inkokheli entsha yeZimbabwe iphuthume iqale umsebenzi ukuze uZulu abe lekhisimusi elihle hathi ukuthi ayidlalele emabhanga elinde imali. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemawane eNdebe.